abantu bebelokhe benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kulempahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisa. Ngibe sengithi izidumbu zisatholakala, njengokuthi izolo kulezidumbu ezithathwe sizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo, zitholakala emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu, ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa begwanisa besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla. So lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi bemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubangaka abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo. So sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu ukuthi alokhe abantu babe belokhe bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi embaziyo bathathu abangakatholakali.
Abezempilakahle eMozambique, eMalawi, ngitsho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria, efana lesihudo, isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani? Alikayiboni yini le mikhuhlane?
Hayi, imikhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo. Kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi sokuqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho. Ngoba indawo yakhona sokulamanzi amaningi, njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu. So iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed, ukuzalana. So kungabe kungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile. Kodwa eqinisweni asikazwi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo.
Uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana?
Ukuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana, angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami, indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha. Ye, sitholile ukuthi sibe lento enjongo ilayi esiweleleyo khonapha, kodwa ukuthi ngingasuka angiboni. Ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha, ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke.